Yeah, give it to the eye, Chonanjani, in fact, Lapu. I was in the Bayakole, you know. I mean, I'm going to see Abantu Gutuaba Wachamasayan. I'm seven lapas lem Kushan every eye. Seeing over what is the Sajama vaccines. O COVID, Babuya, Sarangova, Sarama vaccines. Labarant about Rafunuan Zulam. Lapa eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela ba demonstrate nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate angifuna ukuthi liza ukuthi babotshela babotshwa mahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate akula muntu ongaphinga usukelwa ngumthetho umbophe engazange yona awe funa ukuwephula kumba wephule prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa, ndoda. Yendaba zedemokrasi bekele uZuma waphephuka waya le ku-MK. Ikuphi lamhlanje ANC? Thina eZimbabwe sakubona, we saw it coming, saku-avoida ngendlela esaku-avoida ngayo. Ngizaku-explainela ngelinye ilanga lakho ukuthi ngangitshoni nxa ngangizitsho njalo. Kodwa ama-demonstrations lawa okuthiwa eza kuba khona ngabantu laba kababotshwanga bebeza khona bona bangu-170, mind you. The government is capable of feeding them and accommodating them until its attack is attended and done peacefully. Ngabekelwe-ke under the name of democracy babhoda bahlanya nga abantu basestreet nabangu-2 million babanjwa kwakhathesi in the name of peaceful demonstrations. There's nothing like peaceful demonstrations for it. Demonstration is a demonstration. Vele la uyabe ukhweza iBP dala sabona ama peaceful demonstrations turning into nasty demonstrations and deadly. So thina lapha ekhaya nxa abantu bebanjwa kunje mina ngisingami ngivele ngithi kungcono ke bahlale lapho ke ngoba uvele umuntu ovele efuna ukuthena demonstrate bademonstratelani isadikumangalisani ngayo isadikumele izokwenziwa lapha sihloniphe lanxa kusegumeni umntwana kungathiwa kuyabuya abantu bemzini lwano lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemva le uzasiyangisa le bedroom iyaklinwa esithing room utshintshwe lamalembu. So lithi kuyisadik kube lezigogodo ezinjise zafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president ongupresident ngubani. Igunga lonke liyathanyelwa nxa kuzabe abantu bemzini le mgalo sometime kuyafaka elifayo nxa kulabantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi izigogodo zithethwe zagcinwa le bazabanjwa bazatholakala balalokho abakutholakala akula muntu obanjelwa amanga yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane. So hayi Dube bayazi indaba yabo abafana laba bazalungiswa ngomthetho. Ngiyabonga Dube.